Indaba zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe zikhangelelwe ukuthi lamhla zizakwethulela idale leCongress kwelemelika ngezokubonayo ngesimo sezombusazwe eZimbabwe. Abatsha esabelweni seMatabeleland South bathi umphathintambo wesabelo lesi umnumzana Abednego Ncube usebathathela umgodi wegolide. Abatsha baxoxa ngokuvota kukhetho oluzayo ngesikhathi kukhanya engani yibo abaningi ababhalisele ukuvota. Abalandeli beqembu lenguqu leHighlanders bathi balethemba lokuthi uzakwenza kahle umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uselivuselela. Kuhlelo Zimbabwe Today axoxeni lamhla sihlolisisa okwenziwa libandla leMthwakazi Republic Party emhlanganweni yokukhumisana umlotha eyenziwa yiNational Peace and Reconciliation Commission. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ekuhlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum lamhla sixoxa ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kulezizalwane zeZimbabwe ezelethulela okuthiyeneyo edalele Congress kwele Melika. Thumelani imilayezelani ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 430-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.